Kwa hizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kulwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendiza mchina encinyane emasingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibudget ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Sizakuzwa njalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacobongula umbhoqazwe wegograwundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendiza mchina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindiza mchina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni weMathetsi duze lomgodi we-Renko Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha a Voice of America ethe Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi Ntamboga Charles Emali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikweleti zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhulisa izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamathumi ayisiyagalolunye lani ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhulisa izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi nani le mali eqondane lemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Sithanda ukubonga sibili ibhajethi esiphrezentwe nguminista uProfessor Mthuli. Siyamthayela isithombe ngakule lapha, especially lapha kukhiphe khona akuthathe khona ama-salaries abana-government officials akade ngibhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile yalo siyambisa i-percent cut naleyi ingachanela towards ezinye izinto ezingasinceda sile lizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga zibili.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende uNcube uthe ukuqala mhlaka 1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibaliselwa umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende isetshenziswa imisebenzi engelani lohulumende njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulume le-Studio 7 baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutshiyeneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe lethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukiswa uZulu kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende oluthathi nawo stabilization program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezele imali ephiwa amalunga edayela ephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayishiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhalele ephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwela amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolo ukuthi kufanele kufinyeze inani lamalunga edayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelelo ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuzayapha iparlamenti e-Mount Upton ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iparlamenti ekhona kathesi abayisebenzisayo amarentals ayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuparlamenti ebona ukuthi kwenziwani uyakwanisa ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elila ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhalwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana nezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhlaka 29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali ye-bond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengezela ubuyanga bezisebenzi zikahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani lentengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiyuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzivusa kwezabelo i-devolution. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela loluhlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i 310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali emlutshwana.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabezombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa yi-political devolution ngesilungu. Kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weChitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa ngababuyanga lawo ebantwini. So ngathi sesiya kuParliament siyafisa ukuthi nxa sisiya kuParliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lento engcono noma thina ngathi sokuthi simangalisa ukuthi the same government iyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isita sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyabe ibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafika ngaku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalele cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba owe-Provincial Councils and Administration Amendment Bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, Sicune ngakontuthu ziyathunqa, Bobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyifilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le, kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni ensitha. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lelunga lenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngalolu daba.
ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously GP yakhe iyabe isizabe icansa isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akuzange uphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo kutho ukuthi sukuhouse arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuke engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi uyabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumveni okungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyana nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni le mhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo ngahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona bona abe ofisi yena leyana sebe reacta obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso ye ivetshi likaZulu, ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Life Talk sizalithulela ingxoxo ebikhokhelwa yi-Studio 7 esiyenze eHarare ngolwesithathu. Yikho ke asipose semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele. Intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bebegcwele namhlanje ngayo le iplinyo bona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture lani lokho okunye okungayisokozigqoko bikade kuvele kutsha umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe wacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price okhona vele hayi kakhulu. Kodwa ke isimanga ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama-prices esikubonayo ukuthi uMinister wasitshela wathi ibhondi le yusa kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo asimanga kuhle kwela kithi. Besicela ukuthi maybe izinto zisazokuba ngcono kodwa sesifone izinto ziba worse. Ungangena emashop izinto ziyakhwela, cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba ye-fuel bakithi isithwali senzima. Kathesi imbona bathi izakhwela. Ingakakhweli kathesi sigadanzima imijova. Ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomjovo idizili ngekho emagarajini. Abakakhwezi khonapho sibhadala ama-75 cents. Bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mjova ngoba ibudget ithi sikhwezi izakhweza i-fuel. Phezu kwakhonokho lezi ezepetrol vele zibezingahambi. Zigcwele emagarajini lapha kulalutho ludwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe imota ziyafika amashumi amabili amathathu zilayinile khonapho. Kodwa okusimangalisayo sizwena uhulumende esithi fuel, i-fuel situation under control, under control. Ikukontroli yiphi kathi izimota zilayinile? Thina sikatanzima imjova le. Kathe sesiphangisa ukuya endlini sesisabuthi ungaphuzu uyathola umjova usukhwelile. Maye ungaba impilo upho khonapho. Kathe sibathi ayikakhweli i-fuel. Pho mzwana sebeyikhwezile-ke nge-6% zabo lezi abakhuluma ngazo. Bathi sisenze njani thina? Imiholo ayikhwelanga. Laleyo mbonus ade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye, bathi abasasiniki.
Intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwe-bond ilingana leyemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo yehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBrithani leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBrithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo le-Brexit.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14.
Uhlelo was a Friday, namuhla sihamba leqembu lesiqathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Inkubalo. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade le ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilithomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe sprang up on the 13th of February 2013 in KZN Bembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe, we do Ukatamiya music and dance, used with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love and unity to the world through vocal. The group released the first album in 2015, titled Milindele Umalinde. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina i-award yeSkies Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Selomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe Inkosi Madikwa. Limi njani iqembu lakho Madikwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo Mayibongwe Inkosi Madikwa. Libe lo Hlonipani Madikwa. Libe lo Lungani Khanye. Libe lo Mpendulo Khanye. Libe lo Qhubekani Mabhena, Ignatius Dube kanye lo Mbekezeli Nkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Ewenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya endaweni yakithi lapha eKezi bekwande kakhulu ukuthi kubuye amaqembu acula isicathamiya sisafunda sasesikolweni sakuthanda lokuyana kwaba khona enhlizweni lathi kwaze kwafike kuthini no lomculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi umculo wasekhaya akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kubafoti belwenza safunda lati
khona lomntu onyenyezayo uyanyenyeza ezindlebeni zam
uthi
uthi ashona intloni vukubuntu umuntu ashona pamasebesi
uthini yena
uthi ashona intloni vukubuntu umuntu
Lege ngethi akunandaba
Ubuyenzela Bethasemandaba Umuntu tathe spama tholo umuntu ambona le
hayibo
Atheshum namalanga uthole phansi nje Kungamenza basandulo nje Ikhethe dale a 1947
Kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami Ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Buselaphi Litholakala ngapi idlalade madihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +263 735 296 000 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kuFacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address xa uthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vaphuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlalade lalo elitsha lesihloko elithi inkubalo ebesilethulelwa ngontungameli Inkomo we Studio 7 Ayike lisigqibela uhlelo lwethu kungolesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.